abalaleli beStudio 7 bexoxa lentatheli izindaba yethu uEzra Chisasbanda.
Mina ngugifti karitiye ngibe nohlupho lwe-school fees. Abantwana abaphathanga i-school fees, abafundi. So ngangokuthi lokuthi i-school fees iyasithatha ngaphi, angikwazi emsebenzini ngamiswa, yakukholwa. So kanti ezinye ngikhanyele ngiyafika emsebenzini yami ngihambe laphala hambe nokuthi ngiyethenga nje ukuthi sidle ngabe umuntu okudobhayo ebhimili kodwa hhayi ngiyakhathi ezayo ayihambeki kuhle manje angikwazi ukuthi ngizizame ne-school fees. Ye amatisha nje ukuthi ayengahambi ezikolo, so labantwana babengase ukuthi bazafundani. Iningi bathi bafundayo kumafoni, imali kumafoni akufundeki ngoba ngisele imali yokubhadala umntwana i-school fees ifoni.
Emafonini laba befuna idata phela.
Bayefuna idata, mna ngingelabo yona imali yokuthi ngibhadale i-school fees. So khonapho nje angikwazi ukuthi amatisha ukuthi uhamba njani.
Umnyaka lo phele bebengafundi.
Umnyaka wonke bahlalile bengafundi. Sesiqalisile umnyaka lo bazakuthi uyawubona vele uzaphela kungafunda ngoba kuhamba 1 day, 2 days, awuntwana khona akuhambi vele.
Now, Michael, yes. Alabekhaya yasukela kakhulu lapha eZimbabwe. I-school fees ziyakhwela okunye okunzima sezisehlule ukuthi sibhadale i-school fees zabantwana. Into zonke zikhwela ukuthi ukudla ukuthi kuthini kanti i-school fees zikhwelile sisanda ukubhadala. Sesitshile ukuthi sokune-strike thina sibhadala inkalakatha zezimali ezisabekayo ezikhala. So sesizama ukuthi sizihlanganise abantwana behambe kuma-private lesson. Kuma-private lesson kuyadura i-20 to 30 each mntwana ukuthi ezefunde. Sesinodubo olunye olunye olunzima kakhulu ngoba sisakwazi ukuthi sisanda kubhadala i-school fees inkalakatha zemali engaka. Kube sokuthiwa kufuneke amatitha asengena kwisitrati fo kasikwazi lokudla kuyadura kunzima la akulanto ethiphileyo zonke izinto ziyadura akulanto okuthiwa ithiphile ukudura i-transport konke akulanto i-cost of living is very high hayi kwabalungisa amatitha abuya ezikolo ngoba sabhadala inkalakata imali uhulumente kumele ayilungise into leyo kuzezisa ubuhlungu kulale imali esiyibhadeleyo
kuyadubeka sibili siyathi sibhadale ifiza abantwana bengahambi esikolo ngapha le misebenzi yangikhona kayikho thina singasakwazi ukuthi senzeni asazi lokuthi uhulumende angasincedisa njani nabantwana sabhadala sethemu yalast year temu yona le yakhathesi bahambe esikolo kanye ngenyanga kanye ngeviki baphenduke endlini sothola ibuyena esikhulisi manje.
So nxa benje abantwana behamba thina nxa likhuluma namatisha wona thina amatisha
amatisha asikhulumi lawo akula nto asitela yona into esisenzakalayo ukuthi amatisha sesenza ama-extra lesson ezizini zabo 150 rand of which mina yabe ngingayi-afodi 150 rand okutho ukuthi umntana msezahlale engafundanga
manje kuzayenziwa nxa likhangela
sesingukuhlala sithengukuthembela ukuthi kuzalunga.
So manje abantwana bathini bona njengoba befunda kanye ngeviki kambe bazabamba bazabhala njani amazamanation?
Akula kubhala amazamanation kuphela kuyadinga amapikisha ngoba kula kubhala abakwaziyo abaza kubhala.
Siyabonga mama, kanti uthemba nigama?
Mina nguMangwenya.
Mangwenya, siyabonga.
Now aletha nkomazana kusuke esigabeni seswayindizwe ngile problem lapho abantu abami bafunda esikolo semthabi kodwa abantwana bahlezi kwamanje ekhaya bathi akula matitsha amatitsha kuma-strike so ndabo i-CD yaba yi-2 ngibhadale imali ye-school fees kodwa abantwana kabafundi so angazithi imali leyi ngiyibhadaleleni esikolo ngoba abantwana kabayo esikolweni ubuhlungu abantwana kathi sithi nabo grade 7 abakhaya lelithi ngabathola something esikolo kodwa batholi lithi ngenxa yesizathu samatisha lama-form 1 okumele ukuthi ngawathola uncediso i-CD bona abasesikolweni umele ukuthi ngawathola uncediso kodwa batholi lutho ngesizathu samatisha so besicela nje ukuncediswa ukuthi abantu abethu bazame ukufunda labo bethole isasa labo ngoba abanye sebevele phansi ngendaba zemfundo akula nto abazabayazi abantwana bagcina besenzele okunye okungaseyikho ugcine sesidukisiza abazukulu istede of thina sifundisa abantu abethu siyacela amatitsha kungani kuba ngcono amatitsha abuyele ezikolweni.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 bexoxa lo Ezra Chisasbanda. Kulezi nsuku balaleli asenelisi ukwamukela imbiko yenu elivame ukusithumela yona nge-WhatsApp ngoba umakhale kukhwini wethu kasebenzi kuhle kodwa siphezu kwayo le ndaba.